sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 23 kunhlangula 2024. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Elinye lamacele e-CCC kobulawayo lithi selichiyele amahofisi awo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora esebenzisa umthethwandaba.
Sesisukile kuleyani ndawo, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC, wasebeka lo mfanekiso wakhe njengo-president we-MDC.
Iningi lithi limelele ukubona ukuthi kuzowela ngaphi indukulo xakuxaku kudaba lapho Isaac ethi ithungatha umkhondo kamnumzana Wicknell Chivayo labanye bakhe ukuze ibaphenye ngodaba lwenkohlakalo.
Sibone emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bolo Victor layo ethatha imoda, simangala ukuthi yimali bani esengukuhlazwa kanje. Abantu abale mali baningi sila kuqali ngabo.
Siza kuzwa impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selichile amahofisi alo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora osebenzise umthethwandaba. Asizweni umnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC ebelisebenzisa amahofisi la, esichasisela okwenzakeleyo.
Yekuliqiniso dadewethu, abakaMonzora sebeyithethe. Ngoba into eyenzakalayo ukuthi ingelafonic ikhampani esayifoma siyi-MDC kwasukubekwa ama-directors amanye asala ekuMonzora. So kutsho ukuthi ngezinye indlela yibo abanikazi be-building i-MDC OCC zayizirentile. So uMonzora utheke ithi sesile skwerede, yikho ke wasixotsha. Njengebandla le-CC singabantu abalalela umthetho, yikho ke abakaMonzora kumbuna umzana uMonzora uhambe wabuya lo messenger of court. Sesisukile kuleyani ndawo, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC, wasebeka lo mfanekiso wakhe njengo-president we-MDC. So thina kasingeke singene kuleyo ndawo ngoba thina so MDC, thina siyi-CC. So sisukile. Uzananzelela ukuthi ama-political parties amaningi ngenxa ye-finances abala ma-building, ngitsho even labe ZANU-PF ebalayo kobulawayo bayirenta e-City Council of Bulawayo. Kutsho ukuthi nxa uthe wathuthiswa impahla ngobusuku ungakwazi, uyabungakwazi ukuthi i-next building ozayisebenzisa yiphi. Yikho hayi sisakhankasa ukuthi sidinge indawo esirente futhi ukuze kuthi in future sikwanise ukuthenga ama-ofisi ethu. Umbuzo wakho lo wokuthi sesisebenza lo baba uChabangu, hayi thina sisebenza lo baba uChabangu onguye osikhokhelayo, nguye osikhokhelayo thina siyi-CC njengoba saqalisa. Ubaba uChabangu kakasitsheli ukuthi sisebenza lo Ncube, yikho kuzananzelela ukuthi la kulowo mhlangano wakhe uNcube ade khona thina kasihambanga. Kasikwazi okukaNcube njwana ngangathi ukuthi hayi mina uNcube lokuthi ngupresident kangikwazi, leqembu lethu esisebenza ngalo kasikwazi ukuthi ngupresident we-CC. Lokho esacina nasiku-MDC Alliance, le-CC yayikhokelwa ngubaba uNelson Chamisa. So into ezayenzakala sizezwa ngaye ubaba uChabangu engathi sisebenza lo Ncube kumbe lokho esiqhubeka sinjalo kukuye, kodwa kwakhadesi hayi kakakutsho.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC esixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo, iningi lithi limelele ukuthi libone ukuze ukuba kuyawela ngaphindu kulo xakuxaku kudaba lapho inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC isithi ithungatha umkhondo wabomnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Sizabona-ke ukuthi kuzayenzakala yini ngoba nanku iZimbabwe Electoral Commission ikhane iyabuya ikhaning forward ukuthi yona izimisele ukuthi kababanje laba bantu babuze.
Kodwa abanye bathi kwakuvele kulindelweni isikhathi sonke lesi, kungabe nje sokuyimpi yomdeni.
Mhlawumbe kwakukhona abantu beZimbabwe Anti-Corruption Commission bathe bona babemelele ukuthi bathole ubufakazi obubambekayo. Besizinto esibona ukuthi kukhona okunokwasa ntingwana, sibone emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bonovictor layo thatha imota, simangala ukuthi yimali bani ethenge ukuhlazwa kanje. Abantu abanemali baningi phela kuqale ngabo oshinkimtasa labana bale abalamabhilding amakhulu anjengabo-Joyner City, obabo-Steve Mashiwa, baningi abantu abanemali eZimbabwe kodwa kuthi sibabone beyilahla behaza nje. Kuvele kuvele kutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi ukuthi imali leyi ayiso mali umuntu ayisebenzeleyo ngezithi ukuzazi njengabantu makhaza sisithi ukuthi indaba leyi ingapheleli emlonyeni kuphela.
Kambe singabona uhulumende senelisa ukuthi babuye elizweni nxa kuyukuthi mhlawumbe abasafuni ukuphindela?
Kalifuni futhi njalo ukuthi speculate ukuthi ukuthi engekevele ukuthi ukubalela kwabo khona ukuhamba kwabo khona okungekevele beplanile kulabanye ababathiphileyo ukuthi khambanini. Kodwa nxa uhulumende ezimisele ukuthi ulwa lobunzimbane, kukhona okwenziwayo emthethweni kudingakala kumele i-Interpol ingene, amapholisa omhlaba okuthiwa i-Interpol, abantu labana babanje lapha abakhona ba-extradite balephela izweni. Kusukesa kubona kusenzakala kwamanye amazwe amaningi. So i-constituent umongameli laye kumele avele sobala ukuthi into le kube ngekho phakathi kwayo, ngoba abatshontshela zabantu bakhetha imali yembuzi ekade kumele ziphiwe abantu, bathatha imali yakhona bazivela. Abantu bayahlupheka kade abazitholanga lezo mbuzi.
Kodwa njengoba iZAC isithi sabaphenya, kungenzakala phela ukuthi bengaba msulwa.
Kusho kwenzakala ukuthi babe msulwa kuthiwa ngokuthi ubufakazi obukhona bungakanani. Okunye futhi esijele ukukwenza thina njengamaZimbabwe yukuthi kasiphatheki. Abanye zathola ukuthi abantu bakhona bafeze emakhaya abalobufakazi obufunwa yiZAC. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abantu bonabaomele baphiwe imvuzi bangaziphiwa, bakhona kumele bazibuke bazofakaza. So nxa kungasabanga la bantu ababuya bazofakaza, yikho kuthola kwenze amacala akhona kuthole ephelelwa ngamandla iZAC ingasaqhubekeli phambili.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ukwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli William Ruto weKenya uthi uzimisele ukuxoxisana lenkulungwane lenkulungwane zabasakhulayo abakade betshengisela kuyona le iviki besola ukukhutshulwa kwemithelo yetax. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sehofisi kamongameli Ruto ngesikhathi inhlelo zakhe eziphathelane lomnotho welizwe zisolwa ngabaningi, ukutsho abendaba abe-AFP. Imsakazo lamaphephandaba eBhilithani athi isiphathamandla sebandla lama-conservatives kulelo lizwe umnumzana Nick Mason usetshiye umsebenzi wokwesikhatshana kulandela imbiko ethi amalunga aleli bandla elibusayo asebenzisa abakutholayo kuhulumende ukuthi babheje ngenjongo yokuthola inzuzo ngelanga lokuqhuba ukhetho olukamhlaka 4 ngenyanga ezayo, lona lingakamenyezelwa ngokusemthethweni. Umnumzana Mason ngowesine ukuphenywa kulolu daba yi-UK's Gambling Commission, kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zikatabo kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo kancube. Namhlanje sixoxa lo Dr. Dalton Dube osebenzela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship njalo ezinikele ekuthuthukiseni impila kahle ikakhulu eyabesifazane e-Afrika.
Ngithabile kakhulu, ngijabulile ukuthi ngibuye lapha e-USA, ngisuke e-Afrika ngizobona ukuthi impilo ye-Amerika yona injani. Okungithabise kakhulu izinto eziningi, ngiyaswela ukuthi ngiqalisele ngayo. Sikusukisela ngilungiselela ukubuya lapha i-embassy sithethe yasi-orienta, yasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi si-expecteni nxa sesibuya lapha. Sesendleleni from China, ama-airlines asiphathe kuhle kakhulu. Bayenza ukuthi sibe comfortable, sikholise uhambo lwethu loba lukade lulude luthethe amalanga amaningi. Sathi sisehla eFrance lase-Atlanta silungiselele ukubuya ngapha ePhiladelphia ngiconnecta mbuye eDelaware. Lakho ngiphethwe kuhle kakhulu, sadla ukudla okumnandi, sahlangana labantu abakind abakhulumisayo abakwanisa ukuthi besiphathise kakhulu. I'm very excited for the upcoming weeks. Sizabe sifunda kwamanye ama-Africans, sifunda la kuma-American citizens mayelana le-leadership, le nto esingazenza ukuthi si-improve ama-community esivela kiyo. Kumnandi kakhulu, sendlangene labo obhuti bami abaningi abe-Zambia, abe-Malawi, abe-Nigeria.
Khangelele ukuthi lifundeni ngalesi sikhathi liphansi kohlelo lolo.
So ku-leadership and civic engagement sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashepa njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo a-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yonaleyo ye-Delaware. Then labo bazasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi singasolva njani ama-problems esihlangana lawo njengoba singama-leaders avela e-Africa. Abantu bengalandela ku-social media, yikho abangathola khona i-experience yonke ngokugcweleyo kubo-Facebook, laku-Instagram, laku-LinkedIn. Bathola lapho kubhale 2024 Mandela Fellows. Sizabe siposta ama-pictures, sizabe siposta into esizifundayo.
Ukhula ubukhangelele ukuthi uzafika kuzinga osifike kilo na?
Mina ngikhulele lokuchini lelo Bengula West, ngabe sengisuka ngahlala emganwini lembulu yangakithi. Ngikhula bengingumfana othanda ukudlala, othanda ukuparticipate esikolo kakhulu. Bengivele ngile confidence, le hope yokuthi ngizokwenza kwelinye ilanga umsebenzi ozancedisa abantu, uphathise ukuthi community yethu ibe yindawo engcono. So bengingani ngiyaku-expecta mbijana, but not ukuthi kuzayenzakala ngendlela okuyenzakale ngayo. Impilo ayihambi njengokuthi amaplanethi anjani sometimes, but bengikukhangelele kakhulu, bengikuzwa enhliziyweni yami ukuthi hhayi kulo mlilo ovuthayo ozasincedisa ukuthi siphathise abantu. So I'm very excited ukuthi ngibe ngudokotela, ngiyaphathisa abantu abagulayo, ngiyancedisa abantwana, ama-teenagers, abomama, abobaba, wonke umuntu nje jikelele mayelana ngezifo ababelazo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lodokotela Delton Dube osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Thaboka, okwamanje sengilichiya ezandleni zika Gifts Dube we Studio 7.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje.
Yeah, kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla kuxoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhavinyana Ngwenya khona ngale kobulawayo. Ngwenya, siyakumukela kuhlelo kwa.
Hayi, ngiyabonga Thusi.
Yeah, nxa kunje siyabona ukuthi kulesomiso esimangalisayo. Pho kuphathwa njani lokho nxa sesikhuluma ngezokucela izulu lonyaka?
Laba bavele behambela izulu okuthiwa ngamadinda, ngendawo ngendawo, ngenduna ngenduna. Kufanele ukuthi baqalise ukuthi balungiselele ukuya khonale lapho kucelwa khona amazulu. Baziwa bona labo bazazi ukuthi abahambeli bendawo ezinjalo yibaphi. Umlandu wabo lo lezinduna.
Singathi kujalo kuqala nini khona kuba bangwenya? Kuqala nini njalo kuqalwa ngubani? Kuzokuhamba njani?
isikhathi sakho ukuqalwa ngaso ngisona esesizayo esewusika ikumkalisi wakho njengoba ngisitho ukuthi bayaziwa uthiwa ngabadinga abayibo abavele becela amazolo ngenduna ngenduna ilabantu bayo abahambela lezo zinto ukucela amazolo
loba kunjalo sizakuthiwa-ke kulabanye abantu asabagangela enjelele benze okunye okuyizinto khanya kusaqedakali so kuyasebenza yini
ukuganga kuvele kuhlezi kukhona kodwa bona abagangileyo ukhona umvuzo abazawuthola ngamunye ngamunye wabo abahamba besona izinto zikankulunkulu thina sithi unkulunkulu wethu kasi siyacela amazolo endleleni komanyangwa ezilo indawana zonke lezi yizo ezazidibayo ukuthi nxa kule somiso abantu abayikhalaza khona ngendlela ezaziwayo ukwenzela ukuthi amazolo abe khona
sizo njalo kuthiwa-ke njengenjelele kwatshontshwa le ndiwo kumbe zabulawa pho nxa zibulawa kunjalo uthini umdali khonapho
ukubulala izigangi sezizikhona izigangi singathi kuwumuntu ongusathane izigangi zingosathane nxa unkulunkulu elungisa bona bayona besonela abantu kwenze ukuthi kube nesomiso abantu bakhawule yena uyabe nenjongo yakhe yobuthakathi nabathakathi nabo abahamba besiyabhidliza indawo zamasiko endleleni ayisho bantu bezigaba zolezo abantu abavele benenjongo embi abavela khathana belantukuza kona
ye siyakhumbula ukuthi lakudala nxa wakucela izulu wawuzokuthiwa-ke kuyadojwa amathambo kufuzwa izindlu zabothekwane lezinto enjalo kusayenziwa pho khonokho
akusenziwa kunezigaba ngezigaba abakwenzayo khonokho abaningi abasakwenzi bathi bona ifire in Jesus name kathi-ke uJesus unkulunkulu owasiphayo indlela zona leyo nxa sicela izulu sisenze nje bona bathi ngusathane kathi-ke unkulunkulu wapha isizwe ngasinye ngasinye indlela yokumkhonza indlela yokukhuluma naye
ye lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhwabanyana Ngwenya ukhona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu Ngwenya ungadinela kusasa umuntu
omdala
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington asizweni-ke eziphathelane lokholo lwesiKristu
le bonke abalaleli beStudio 7 namhlanje ntambama yeyokhulumayo ngumfundisi uSiyaphambili Moyo from Wange eZimbabwe ngifuna ukuthi namhlanje sikhangela ezesiKristu ke sivule ilizwi likaNkuluNkulu ke sibale kuMatthew chapter 11 iverse ngeka 28 sisiyafika ku 30 ibaleka kanje wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo ngizaliphumuza zithwaliseni ijogwe lami lifunde kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile enhliziyweni njalo lizazuza ukuphumula kwemphefumulo yenu ngoba ijogwe lami lilula lomthwalo wami kawusindi siyabonga ke bathandekayo lapha sihlangana lelizwi likaNkuluNkulu uNkuluNkulu ekhulumisana labo bonke abakhatheleyo labasindwayo yabona emhlabeni esiphila ko sihlangana lezinto ezinzima kakhulu ezingasikhathaza ezingasihlukuluza ezingabonakali ngani zisithwali senzima iBhayibheli bese lisithi wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo uNkulunkulu uyazi ukuthi siyahlangana lezinto ezisindayo kulo mhlaba esiphila kuwo and impendulo singayithola kuphela kuye uthi wozani kimi lithwale elami ijogwe ngoba elami ijogwe lilula njalo abuya athi fundani kimi yabona uphilile lomhlaba waba wazi kathi uNkulunkulu nguyadalwa lomhlaba uyazi le nkinga abantu abangahlangana lazo kuye nguye kuphela esingafunda kuye masifuna ukuthi siphile ngendlela engasiza so kasiyekeleni ukuzithwalela thina inkinga zethu kasiyekeleni ukuzithwalela thina okusisindayo kasiyekeleni ukuzithwalela thina imithwalo yothi yonke kasihambeni siyayithula enkosini inkosi sithwalele yona imithwalo yayo impilo izasihambela kahle yabona empilweni ungafuna ukuzithwalela izinto wena uzayenza ama decisions angayisiwo yikho uthola abanye abantu uzokuthiwa u committee suicide uthola abanye abantu uzokuthiwa uzibulela uzilengisile ngentambo uthola abanye abantu uzokuthiwa cha umuntu wambulala ngobudubula umuntu ngenxa yenkinga abahlangana lazo ngoba befuna ukuthi bazithwalele bona imithwalo yabo bazalwana abathandekayo ilizwi lenkulunkulu lithi asibuyeni kuye lemthwalo yethu yena sethule into ezisindayo ngiyamthanda lwana umhlabeleli azathi bika kuJesu ngoba yena ulalela indlebe yakhe ilalela ukuzwa ukukhala kwabantwana bakaNkulunkulu so bonke abanenkinga sambeni siyethula kuye uyasaza asambeni siyethula kuye uyasizwisisa asambeni siyethula kuye uza sinikezela kijogwe elimnene kanti phezu kwakho konke sibuye sifunde kuye ngoba yena impilo uyazingcono kutshoni ke ukufunda kuye sifunde elizwini lakhe kusiqondisa ke ukuthi singaphila njani njalo nxa singathwalela kijogwe utshilo ukubana elakhe ijogwe lilula lomthwalo wakhe kawusindi but yalumhlaba imthwalo iyasisinda inkinga zalumhlaba ziyasisinda ngeke siyendawo ngeke sifike egatshana nxa sigijima sizithwalele thina imthwalo yethu kuyini okukuhluphayo wena ke namhlanje kuyini okukukhathazayo yuphi umthwalo kuwe uthwale wonke ulethe enkosini ulethe kujesu ayithule imthwalo yakho eza kusiza loba yini ekuhluphayo ungahambi kubomalume ungahambi kubogogo ungahambi kubokhulu kwesisikhathi bangaswela impendulo kodwa nxa ungakhangela kuNkulunkulu uyethulele konke kuye uza kwethula umthwalo wakho onzima akunikeza impilo elula akunikezela kijogwe elilula elingasindiyo ngiyabonga abathanda abaye kaNkulunkulu uNkulunkulu alenzele kahle ngilitshela inqobe lonke ngasambeni kuye le mthwalo wethu uza sisiza asethula imthwalo asikhuleke nini baba wethu ayingcwele siyabonga isonkosi yethu Jesu sibonga ilizwi lakho sizwile ukukhuluma kwakho njengalokho sikhuthaza ukuthi ozani kimi lina lonke likhathelele lisindwayo ozani kimi ngilethule imthwalo yoni lithwale lami ijogwe ngoba lilula siyasondela njengabantu bakho uNkulunkulu amaingcwele sisondela kuwe sethule imthwalo yethu usinikeze lakho ijogwe lilula khipha bonke ubunzima lenkinga esibhekana nazo esihlangana nazo empilweni yethu uNkulunkulu amaingcwele senze siphile impilo kahle sifundise phezu kwakho konke baba ukufunda kuwe siyabonga ngelihle igama lenkosi uJesu ngiyakhuleka amen ngiyabonga abathandekayo uNkulunkulu alibusise olivalelisayo ngumfundisi usiyaphambili moyo siyabonga thank you
sibonge umfundisi siyaphambili moyo esixoxelaye kobulawayo esethulela eziphathelane lokho lo lwesiKristu Kwezemidlalo lamhla intathele izindaba yethu Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhla kusigaba seCastlelaka Premier Soccer League.
Iqembu le Lenders linqobele wangenye 1 kanye emidlalweni obusenkundleni eBaba Fields njalo ohlohlele iqembu leBosso nguMarvin Sibanda ngehlandla lesibili lomdlalo. Phambilini kwalomdlalo iqembu la Lenders beselihambe imidlalo eyisithupha lingazange linqobe njengoba lwelicine ukunqoba ngenyanga kaMabasa. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United lithaye leCheck Good Pirates nge-2-1. Ohlohlele iqembu leCape United nguWilliam Manondo ukuthi uGift Mwinga ohlohlele iCheck Good Pirates. Iqembu leGreen Fuel linqobele yadange wanganya njalo lihlohlelo nguAnel Kachivandire umdlalo obuphakathi kweqembu leDynamos leManyika Diamonds ufike emaphethelweni zingujikilo bhanqa 0-0 ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
ukusenjalo wayengumdlali womdlalo wevolleyball uThembi Nkosi Ngulube uthi imncintiswano yezikolo yiyo engavuselela lomdlalo elizweni asizweni exoxa Lentathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ngulube wadlalela amaqembu abalisa ele Highlanders Volleyball Club kanye lele David Whitehead njalo wayeyingxenye yeqembu elimela obulawayo. Uthi ube yingxenye yabadlali abasungula iqembu le Highlanders Volleyball Club kodwa yena wayekhule efuna ukudlalela iqembu le Highlanders elidlala ibhola lenyawo.
Mina ivolleyball I think ayiqalisa by mistake because I was a good soccer player. Ndumle muntu engimthanda uPeter Nkomo. I thought ukuthi ngo-88 ngikhethe isikole as a trainer endaze ndidlala ibhola. So ngathi ngifike David babengelaloni ngoba bedlalela esikwakhweni. So ngathatha amabhutsi ami ngafaka phansi kwetrunk. So school is at work, which at least you must have one sport. So I said, I'm going to join the volleyball. So from there, I'm going to teach away to the moment I'm introduced into serious volleyball. Thomas Tabani Mube.
Ute lokhesa sengumntwana wesikolo wazithola esengomunye wabadlali abaqale iqembu le-Highlanders ngo-1987 ndawonye lomfu wabo u-Augustine kanye labanye.
In 1987 it happened ukuthi i-Highlanders football club yayisithetha ama-franchise kwamanye amaloka ama-disciplines. I think thina sangena le-rugby, I think le-sunduza was there, was and the Highlanders, le-basketball, then kwaba lati. So that's when the Highlanders volleyball started in 1957. And now, 1987, I'm from 3. The Highlanders, they tata every, I'm a players. I remember there's this other time, this enter kwa nama tima mchuosa. I khambila nama tima mkwana in terms of the game. So we called any Highlander, any Highlanders. And Sakuna is in Genoa semi-final tournament. So I think that's when the career started.
Ungulube uthi abadlali bomdlalo we-volleyball babe baningi kabi ngesikhathi bona besakhula ngoba iningi labo belidlala lo mdlalo ezikolo. Uqhubeke wathi ungadlalwa kakhulu ezikolo sekudale ukuba babe balutshwane abawudlalayo kulezi nsuku.
But I think into ebulelayo ngathesi they've killed e-sport kuma-schools. Akusela lokhuyana ukuthi you could pick ama players besese secondary ama schools tournaments asemalutshwane eBulawayo. The association ayibuyele ezikolo kuma boarding schools even kona Cape Town. Because I remember the name of the good league sibili. But I remember one day sesibu final St. Columbus. Belinyi kiwa la buya lati no. These are not schools, they are clubs. So I was even convinced. I'm sure they went to another school. That's how good it was. And Tina said, "This poor school is a bit of a filter. Kuma clubs on it now."
In 1995, Ngulube obey in many abadlala abaphatheke kuhlelo lokukhethwa kweqembu elimele isizwe kwimidlalo ye-All Africa Games kodwa akasabanga ingxenye yaleli qembu. Wena elise ukudlalela iqembu elimele isigaba seMatabeleland ngesikhathi edlalela iqembu le-Highlanders kwathi lalapho esethethwe liqembu le-David Whitehead obeyingxenye yeqembu elimele inkabazwe. Ngo-1999 uke waya kweleBotswana lapho abefunwa khona liqembu leBotswana Defence Forces kodwa akusaphumelelanga ukuba edlala khona. Ngo-2000 utholakale umkhuhlane wamehlo we-glaucoma ogcine umthathela ukubona njalo kathesi usengumfundisi webandla le-Living Hope Apostolic Faith. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Namhla ngiyaqhutshwa umoya uthandaza Nkosi yami, ngiyacela ngiyacela mani kanye nawe Nkosi
inzwisa yomculo umculo ke we Man of Influence besithi kanye nawe. Hayi ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ezibezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi selichiye amahofisi alo ukoBulawayo ngoba esethethwe yi-MDC kamnumzana Monzora. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.